Inkokheli yalumanyano othiwa Norton Voice of Hope ithi ithethele linyathelo ngenjongo yokwenzela ukuqhutshwa kokhetho oluzayo ngokuthula kusukela kumalungiselelo alo ngosuku lokuvota kanye lalapho kusethulwa impumela kuze kwazakale ukuba ngubani onqobileyo. Ukhetho lokukhetha ozamela isigaba seNorton edala lephalamende luqhutshwa ngemva kokuxotshwa ebandleni leZANU-PF kobemela lesi sigaba umnumzana Christopher Mchwangwa, umkhokeli wabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Abathathu abazancintisa laba bathi umnumzana Themba Mliswa, yena oncintisa ezimele, umnumzana David Chingonzo we-National Constitutional Assembly kanye lomnumzana Ronald Chindedza owezanu-PF. Umgcini sihlalo enhlanganisweni ye-NVH uProfet Wilbert Chandamale owe-Gospel of Peace Assemblies utshele umhlangano lentathali zindaba e-Media Center ukuba bazasebenzelana labancintisana kulolu khetho ukukhankasela ukuthula lwehlelo lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho. Umfundisi Taurai Vandira we-Celebrations Church uthi abasafuni kuzwa ngezehlakalo zodlakela esigabeni seNorton. Leli nyathelo linconywe ngabenhlanganiso eziphatheka kwezokukhankasela ukuthula elizweni okubalisa eyeZimbabwe Peace Project, osebenza kuhlangothi olubona ngezokutholisa uzulu lwazi kunhlanganiso ye-ZPP. Unkosazana Nokholo Mhluzane uthi abenhlanganiso yakhe bayasekela wonke oqhuba imisebenzi yokukhankasela ukuthula lokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Nxa abafundisi bekhuluma, thina sikhangelela ukuthi bakhuthaza ukuthula, bakhuthaza ukuhlalisana, bakhuthaza ukuzwanana phakathi kwabantu. Asiboni langelanga elilodwa abafundisi abangasukuma khona bethi abantu kabahlahlelane ngamahloka. So kungasikho khona lokho, kungasikho ukuthi abafundisi bakhuthaza ububi phakathi kwabantu. Siyabakhuthaza ukuthi hayi, kabahambe bayikhuluma ilizwi lokuthula njengalokho kade sikuzwa namuhla. Kabahambe bayikhuthaza abantu ukuthi bahlalisane.
Umamhluzana uthi abafundisi kumele bakhankasele ukuthula kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
I-politics yananzelela thina njengeZimbabwe Peace Project ukuthi ikhona endaweni zonke. Ekudleni kule politics, ngkhaya kule politics, kuma communities esiphila kuwo kule politics, emsebenzini i-politics asiyibalekeli, enkonzweni ikhona i-politics. So abantu laba abakhokhela inkonzo lezi ezihlukeneyo baphila kuma communities zona lawo, babuswa yibona laba babusi abafana laba babusa ama-politicians. So balakho ukukhuluma entweni ezibahluphayo and balakho ukuhlutshwa into ezi-politically related. Yikho sithi balelungelo lokuthi bakhulume ngento ezibahluphayo.
Uthi abafundisi abasebenza ngendlela yokumanyanisa uZulu yibo kumele basekelwe ngazo zonke indlela, besenza azwisise uZulu kuba singekho isizathu sokuhlukuluzana kwezombusazwe kusetshenziswa udlakela.
Umongameli engabayalela ukuthi benze lokho, asizazi izizathu zakhe, mhlawumbe zi-personal asikwazi. Kodwa ngesikukhangeleyo thina nxa si-assessa ukuthi bamela amalungelo abantu na, as long as bamela amalungelo abantu thina sizabasupporta. I-ZPP isebenza kakhulu labafundisi and ukusungulwa kwayo kusizwe ngabafundisi. So siyakwazi ukuthi abafundisi balofutho leZimbabwe, balofutho le-politics zeZimbabwe. Kwabanye kungabakhuba bese begcina bekhuthaza abafundisi ukuthi hayi, kabathule, kabafele ngaphakathi. Kodwa hayi, thina sithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokuchiseka, lokukhuluma akuzwayo ngelizwe lakhe.
Abe-NVH laba bathi bazoqhubeka bezikhuluma lezo ndaba eziphambana lombhalo kaNkulunkulu ngoba kuyikho okuvele kumele bakwenze njengokufunwa lubizo lwabo ukukhuthaza ukuthandana kwabantu. Abafundisi abakulomanyano bavela kumabandla ehlukeneyo atholakala eNorton okubalisa LA United African Apostolic Church, Christ Embassy, United Churches of Christ lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.